soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNcwabakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Wena ku First Republic ngo 2014 ithe ngisohlalo kasibona ngenguquko imithi beluyishota ezibedlela ifunduleke sehle siyaphansi.
Bayakhala abantu eZimbabwe ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit kulabanye abathi umnankagwa kafanelanga ukuphatha isikhundla somgcini isihlalo womanyano lo.
Vele abantu bathole ukudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa.
Inhlanganiso yeFuseNet ithi kulabantu asebephelelwe ukudla emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika bacela uncedo ngokuphangisa. Abaphathi bezikolo sebebophise abazali abehluleka ukuhlawula imali yabafundi e-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala eZimbabwe ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi uhulumende weZimbabwe obathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo. Kulabantu abavalelwe e-remand prison abedlula 160 abacatshangelwa ukuba babefuna ukuphazamisa umhlangano lo ngokutshengisela emigwaqweni besola indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokunye okuhlupha uZulu. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Briggs Bomba laye uthi uphoso wathunjwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma namuhla emphakathini ekolitshini le-University of Zimbabwe ku-public lecture esethula okumayelana le-SADC. Kuningi okwenzakala eZimbabwe namhla lakusasa okuhambelana le-SADC Summit. Enye inkokheli ye-SADC egoqela umongameli Samia Suluhu Sahasan wakwele Tanzania, umongameli Francis Chakwera wakwele Malawi lomkhokheli kahulumende wakwele Lesotho uMnumzana Samuel Matekane sebefikile eZimbabwe. Akwaziwa ukuba umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia uzahamba eZimbabwe kumbe hatshi kule mbiko ethi kahlelani kuhle lohulumende kaMnangagwa. Kudaba olufanayo kulezi zalane zeZimbabwe ezithi ilizwe leli akumelanga likhokhele umanyano we-Southern African Development Community ngoba kubikwa ukuba lephula ilungelo loluntu. Kodwa kulabanye njalo abathele eZimbabwe kufanele liphathe isihlalo somgcini isihlalo we-SADC. Gobiga uAnastasia Ndlovu.
Banengi abathi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa aphathe isikhundla somgcini isihlalo womanyano lo ngoba uhulumende wakhe ubopha mahlayana abalwela ilungelo loluntu labaphikisayo. Bathi ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu abedlula 166 abagoqela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abalwela ilungelo loluntu labanye kwephula iziqondiso ze-SADC Treaty evikela bonke abantu njalo ebanika amalungelo okutshengisela ngokuthula lokulwela abakufunayo kwezombusazwe lokunye. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Bester Willie Magwizi owalwa impi yenkululeko ekuzaphu.
Akukhathalekile ukuthi ngubani oyabe evukusa ngasona leso sikhathi. Kodwa ke ukuhlangana kwamazwe e-SADC kungamazopha esiyonto yomuntu ukuthi singagijima ngakho siyatsha isifuba sithi senze okwe-SADC.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala othi kumele eleZimbabwe liziqoqe lilungisise njalo ubudlelwano lamanye amazwe ngoba konakele elizweni.
Akhangele langomnotho welizwe lo olokhu usiyaphansi njalo akhangele lokuthi uyalungisisa labo nabanye uze bamphathise njoba ngaphese sesesikhathi nisendlala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi akulalutho oluzaguquka eZimbabwe.
Sakubona ku First Republic on 2014 ithe ngisohlalo kasibona ngenguquko imithi beloyishota ezibedlela ifundule isehle siyaphansi.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Benon Ncube laye uthi akunanguquko ezakwenzakala eZimbabwe ezaphatha isikhundla somgcini isihlalo weSADC okomnyaka owodwa. Uthi inhlanganiso le kayiqedakali lokuthi yenzani kwezombusazwe ikakhulu ekulungiseni okufiswa nguZulu.
Indawo esithi sihambise izikhalazo zethu siyakhala leyo ndawo ithi yona lowo muntu elikhala ngaye nguye esifuna abe nguye esikhokhelayo.
Olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ekwele South Africa u-advocate Dumisani Leya uthi umnangagwa akumelanga akhokhele iSADC.
iSADC yona i-department yayo OM eya monitor ama elections adlulayo yatsho ukuthi umnumzana umnangagwa lebandla lakhe lezanu PF baqilibezela.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba okunhlanganiso ebunjwayo eBlue Movement usekela amazwi kaLeya.
Report yeSADC yakhipha sobantu bomthethalizwa ngendlela esemthethweni.
Kodwa abakubandla lezanu PF bathi umnangagwa ulelungelo lokuphatha isikhundla lesi loba kunabanye abakhonona besithi wephula ilungelo likaZulu. Umnumzana Admire Tonderai Masikati uthi kunengi okuhle okuza kwenzakala eZimbabwe umnangagwa engaphatha isikhundla lesi.
Ikakhulu kwezomnotho, ku-infrastructure development, kubudlelwano namanye amazwe ngoba yiyo iyabe isibambe indambo zakho konke okuyabe kusenzakala.
Ukhansela ka-Ward 26 umnumzana Mpumelelo Moyo okhokhela ikomiti yezemali kukhansili yakobulawayo ulombono ofanayo.
Lokho kuyenza ukuthi infrastructure yelizwe iphucuke njalo i-GDP ngalelo from 17 August 2024 izabe ikhwelile eZimbabwe ngoba abantu bazabe besithi bespenda besebenzisa izimali zabo khonapho kusummit naleyo.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bathi uhulumende kaMnangagwa ukhahlameza uZulu njalo waqhuba ukhetho olwalungakhululekanga nyakenye okuyinto ehlupha abantu beZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaqhuba ucwaningo lwezokudlala ngesimo somkhathi abefemine early warning systems network iFuseNet bathi imizi eminengi esemazweni angezansi yezwekazi le-Afrika kayisela kudla okweneleyo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ithi sokuphelile okwavunwa lonyaka ngakho-ke abantu kabasatholi ukudla okweneleyo ngelanga emazweni afana leZimbabwe, Zambia lamanye. iFuseNet ithi abelezifuyo labo sebeqalile ukuzithengisa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Izifuyo lezi sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu. iFuseNet ikhuthaza uhulumende abaphathisayo labanye ukuthi baphangise ukubuthanisa usizo lwabalambayo njengoba bebanengi abadinga ukudla lonyaka kuze kuyefika ekuqaleni komnyaka ka-2025. Inhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program layo ithi ayikenelisi ukubuthanisa imali edlula izigidi ezingamakhulu amane amadola eMelika, $400 million, eyokuphathisa abalambayo emazweni ayisikhombisa asezansi yezwekazi le-Afrika. Ithi okwakhathesi sibuthanise imali yesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% kuleyo edingakalayo. Uhulumende weZimbabwe yena uthi unike abantu ukudla bedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.1 million kunyanga ezintathu ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi isimo leso isimo esisilindeleyo kakhulu ngokuba izulu alinanga isomiso sibambile. Ngakho ke vele abantu bathole ukudla okuncane kakhulu bekufanele ukuthi ngalesi sikhathi ngabo uhulumende lazo zonke izinhlanganiso sezalungisa ngoba kwakulindelekile vele ukuthi ukudla kuzaphela. Abaningi vele kwabaphelela kudala kakufikanga kuyele u-August kumunye abanye vele abazuzanga. Ngakho ke isimo sakhona sibe sibi kusuka vele umnyaka uqalileyo
nyakenye bekuvele kungamanga kahle ngabo December kubo November laphana bese kuyindlala zodwa
usizo selukalisile na ukufinyelela uZulu ikakhulu oluvela kuhulumende lezinye ihlanganiso
yebo sekulokudla okufinyeleleyo ebantwini okuvela kuma NGOs athile lokuvela kuhulumende kodwa akakweneli ngike ngafika endaweni eziningi ngafica ukuthi ukudla okunye okufikileyo bekungamanga kahle kukhona abanye abathola amasaka ayebolile phakathi okunye kwakhona ngakho-ke kutsho khona ukuthi basesele ndlala enkulu kuyadinga ukuthi inhlanganiso zonke zibambisane
pho njengoba i-World Food Program isithi ayenelisanga ukuthi buthanise yonke imali edingakalayo ukuze kuphathiswe abalambayo kuza kuba lomthelela ongakanani lokho
lokhu kuzaba lomthelela omkhulu kakhulu ngokuba imali iyadingeka ukuze kube lokudla kodwa-ke njalo ziningi insizi emhlabeni kulezimpi esezidale iziphephelo eziningi kakhulu ezidale indlala ngakho-ke imali ivela kwabalutshwane kanti isimo somnotho emhlabeni ngasimanga kahle umhlaba wonke jikelele ngakho-ke esiphaleni lapho kucutshwa khona imali isinciphile sisilela ngakho-ke indawo ezinjengakithi ngapha lazo zizahlupheka ekutholeni imali ngakho-ke kuzadinga ukuthi ohulumende bangapheleli kuphela ekuthini i-World Food Program iqoqode iminyango labo kumele bagijime bakhiphe ezikhwameni bamise okunye lokho okudla imali okungancediyo abantu babe lokudla kuqakathekile ukuthi kwenziwe ngaleyo ndlela
umnumzana efidlela ncube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Izakhamizi zeWange ngaphansi kwenduna umvuthu zithi sezilotshelwe incwadi ngabaphathi bezikolo bezethembisa ukuzithathela impahla ngenxa yokungabhadali imali yabantwana besikolo kubika uNokuthaba Dlamini
Izakhamizi lezi zithi zalotshelwa incwadi ngabaphathi bezikolo ezigoqela iVulindlela, iChimbombo, iNdlovu, iChidobe, Bethesda lezinye ngesizathu sokungakhokhi imali yabafundi okwebanga elide. Izikolo lezi zathumela amapholisa esigaba ukuyanika abazali incwadi lezi. Bebuzwa ngembangela yalokhu, unkosikazi Mary Mpala uthi kanamali njalo emavikini asanda kwedlula wehlelwe yisiga. Kulesikwelede semali yabafundi ischool fees esifika ikhulu lamachumi amahlanu emadola emelika $150.
Bengifuyile wakathi ezingahlaselwa ngumuntu owayephambele ingqondo wafika wabulala imbuzi zami ekhaya. So ngangikhale ukuthi ngizathengisa ezinye zembuzi zami ngiyebhadala isikolo. Senginowaya sakwazi singenze njani.
Unkosikazi sikhululekile Ncube laye ngomunye wabaphiwe incwadi ngamapholisa esigaba lesi bafuna akhokhe imali yabafundi abayisithupha loba yena esithi kalamali.
Ebengicela ukuthi abanakumbe bandobhela at least one yena lo ngifake kubhimu. Khathesi kunje omunye ngimrejistele ngemali yesikwelede eklabhini. Angikwazi nokuthi ngiyathatha ngimbuzi senzelele 3 benzama ukuthi ngithengise khonokho ngingavela nguvali ukuthi ngiyathengisa sengingumuntu nje
unkosikazi Shayelini Mathe weChisuma ubhekane lesikwelede esifika amachumi ayisikhombisa samadola emelika $70 uthi baphiwe inyanga ezintathu ukuba bebhadale isikwelede lesi usephelelwe unkosikazi Mathe kodwa uMathe uthi sigaba lesi kasilandlela yokwenza imali ucela ngedo kuhulumende onguproportional representative council eChisuma unkosikazi Sikhanyiso Moyo uthi indaba yamafizi ilukhuni ngoba incwadi zathi kungedlula inyanga ezintathu uyasiwa komlisa
umlisa la uza kunika certain inyanga ukuthi kumele ubhadale ngazo xa ungasakwanisa ngasebethatha izincwadi sebekunika amafomu sebefika amafomu ama debt collector sikhuluma kunje esidobe secondary baphiwe
ukansila omelele izakhamizi umnumzana Give Moyo uthi uhulumende ngabe uyangenela njengoba minyaka yonke yokhetho ehlala ethembisa imfundo yamahala.
So if free education naleyo ifanele ikhangelela abantu abanje abalenswelo ezigcijene kakhulu abantu basebaphandleni ngoba yena lo muntu uyabezele lwabantwana ngokuzala lilungelo lakhe kodwa uma esemzela umntanana ehluleke kwesikhathi ukuthi bamhambise esikolo ngenhlupho ezigcijene ezivala indlala ezivala bona ubuyanga nje bona generally.
imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule kodwa emhlanganweni wabaphathi bezikolo owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls abaphathi bakhala ngokuba uhulumende ngaphansi kohlelo lweBasic Education Assistance Module kumbe iBIMO kakhokhi imali yabantwana njalo isikwelede lesi sesiphezulu kakhulu okugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ephansi umnumzana Tore Raimoyo wakuvuma ukuba kulenkinga kubhadaleni iBIMO kodwa wathi bayalungisa wakhuthaza abaphathi ukuba behlise inani labantwana abaphansi kohlelo lolu esithi labo badonsa nzima wabuye njalo waqonqosela ukuba abafundi akufuzanga bexotshwe ezikolo ngenxa yokuswela imali yeschool fees ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane we-monkeypox usumemetheke okokuthi sekumele umhlaba wonke jikelele uqaphele njalo uphathwe njengophuthumayo. Okwamanje usufakwe kuzinga elifana le-COVID-19. Umkhuhlane lo ubonakala ngamaqhubu amancane uqhuqho ukukhwehlela lokuginqa kulabo ababanjwe yiwo. Okwamanje sekulabantu abafika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo osubulele abedlula kancane amakhulu amane lengxenye 461 emazweni achiyeneyo. Ele Russia lithi selisuse abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esabeleni se-Kursk. Kulelo lizwe esesithunjwe libutho le-Ukraine elilensukana lingene kuleyo ndawo. Okwamanje le-Ukraine lithi selisuthune isigaba esikhulu njalo liqhubekela phambili lisehlula ibutho lakwele-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, ozancintisa kukhetho lukamongameli weleMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris uza kwenza umhlangano lomongameli Joe Biden namuhla bememezela uhlelo lukahulumende olutsha olokwehlisa imbadalo yamaphilisi lentengo yezempilakahle. Ngakolunye uhlangothi ozancintisa emele ibandla lamaRepublicans umnumzana Donald Trump uza kwenza umhlangano lentatheli izindaba eNew Jersey lapho akhangelelwe ukuchothoza unkosikazi Harris. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Jabu Moyo ngalolu khetho.
Ukhetho lweAmerica lwandise ukukwazakala sokusiyaphela ngaso singena kubo-October njengoba i-election ingo-November. Okwamanje ku-August abakaba bile-debate. Asikezwa ama-policies ngapha kubaba langapha kumama. So okwamanje kuthabelelana nje iqiniso lizaphuma sokuya phambili.
Ama-debates okhuluma ngawo kumbe ingxoxompikiswano lezi ubona zilakho yini ukuletha umahluko? Sibone mhlawumbe kusiba sobala ukuthi olosekelo ukwedlula omunye ngubani.
I-debate iyayichazise ukuthi ingqwele ngubani. Njengoba ubaba uBiden ukhitshwe yi-debate, esala ukuluphala nje kwathiwa hayi laphana hayi baba yena kwamthatha isikhathi esifitshane wayengikhona ephuma. So kula ababili abaseleyo kuya ngokuthi babebuzwa mbuzo bani and ukuthi baphendula njani. Njengoba sizwa abanye bathi hayi umama Harris usekhona kaka sitshele ukuthi ipolicy yakhe ithini ngemkonomi ngedefense ngeborder lani kaka yindla kuhlala ukuhlala abe lama interview siza ukuthi na ebuzwa uphendula asayithini. Ngakho kusase lesikhathi abakayibonisisa ukuthi hayi bami kanjani lona abanye bathi ube ukhuluma i-language yakhe ngiyakudala akula okutsha sitshela khona. So angazi ke njalo
Unkosikazi Harris uza kwenza umhlangano namuhla lapho azakhuluma khona ngokudula kwezinto ikakhulu inhlelo zempila kahle. Ubona lokhu kungamphathisa yini ukuthi athole usekelo njengoba kunguye osembusweni lo Mongameli Biden?
Ngokubeka kwakumbuzo uphinde wawuphendula. Abangale ngakuma Republicans bathi hayi ungathi uBiden. Inkinga ekhona ni ivela kuBiden lo Harris engacayi. Ngakho ke nxa umkhono umusehla izinto zidura kanti uzakulungisa njani la kuvela uphakathi kusonakala.
UTrump yena ubona eqhuba njani la?
Kuya ngokuthi wena ungathi empilweni. Kwaba amabhizimisi bamthanda ngoba uyehlisa ama-taxes, bamthandela khonokho.
Umnumzana Jabu Moyo izizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikisano sihlaziya isimo eselizweni kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit ngomgqibelo. Kulabanye abathi bazatshengisela besola abakubiza ngokuthi kubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo lawenhlanganiso ezizimeleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla leZANU-PF owake wamela iluphane East edalele ePhalamende. Okhuluma ezimele endaweni lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcini sihlalo webandla leZaphu elisanda ukwethula umbiko lisola elithi ikuhlukuluzwa kwabantu elizweni phambilini ngomhlangano weSADC. Umnumzana Dlamini usungula lingxoxo.
Ake sizamele ukuthi nxa sikhuluma asikhulumele ubukwa. Asizamele ukuthi nxa sikhulume asikhulumele ukuthabisa amakhokheli bethu. Kodwa sizama ukuthi sonke singabantu beZimbabwe sibambane sikhulume iqiniso sakhe ukuze iZimbabwe ibe lenhlala kahle. Nxa kathesi sikhuluma ngendaba yokuthi abantu batshengise ngomlomo ukuthi bafuna ukuthi kube namademonstration. Ihulumende ibisiqalisa ukuthusela abantu, ukuthikela abantu amandla elawo, ukubotha abantu. Into yangkhona iziyefika kupresident. Upresident statement sakhe last week ukukhuluma ngesishona esithi sanabantu wathileta thina babezi uyazi ukubazi umuntu ngesancele nendlela esiyaziyo kuthina ukuthi kuthoni ngoba siyakwazi okwenzakalayo naye. Ngoba sithale engikuthoyo ngithi iconstitution yeZimbabwe iyafo ukuthi abantu batshengiselwe. Iyahamba emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelangele nje sifuna ukuba lenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo. Iconstitution yeZimbabwe yakuzumake ayifani. So nxa khathesi uhulumende lokhu okufunwa ngabantu okusemthethweni iqalise yona ukubotha abantu engakatshengise iqalise yona ukuvalela abantu emajele isethusela abantu iqalise siphiwe amapholisa ngendlela esabisayo siphiwe i-army ngendlela esabisayo amalunga ehulumende entshintshana ukuthusela abantu ukutshela abantu ukuza kwenzakala bangademonstrate yikho okusuka kusethuse thina.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Dlamini? Mnumzana tu
ngiyamuzwa babo Dlamini, but okunye kumele sikunanzele singabantu baseZimbabwe ukuthi ama-right yethu le yokudemosa yethu yenza inga-afeti yini ezinye inhlelo ekona kumbe abanye umuntu oseceleni kwapha kuma-afeti yini. Ungananzelela kathe esidemonstration le efakiweyo okuthiwa kumele beseke emashonaland kwesimhlaka-17 bebhalela amapholisi ukuthi mhlaka-17 bafuna ukuthi ngitho lo grade 1 uyakwazi ukuthi mhlaka-17 ngiqala umhlangano wesithathu. So ngenzela enjalo ungavuma njani ukuthi kube lama-program angukuyelisi ngoba nxa udemonstrator kumele amapholisa abe khona phela lawo khonapha eduzane ukuze balincede ngoba nxa udemonstrator bayaqalisa ukulinda. So nxa besilwa abantu i-main power sangathi bangapha abaye bengikho ngoba kule program lesakhe enkulu efuna i-security eningi. So kuyabe kungasa-security ngaleyo ndlela nxa ivimba ukuthi kungabi naleyo ndlela kungaba yilikekwethula na ilungu otherwise bazimba okuningi ngokuthi kungabi njalo sathi sonke le okwenzele ngademocracy sathi sonke lesi somjenywari aphumbe sithi July kumbe aphiphidei sibe sethola kuyini bezibeze democracy ngelanga lesathi why befuna udemocracy ngelanga lesathi yiumbuzo wokuqala wona lo kubaba uDlamini. Okwesibili ukuthi abantu babothiwe kumele kwesinye isikhathi sisuke indlela ekhasini singangunguni sibe kwazi ukuthi abantu babothelweni ayikhona ukuthi umuntu engabotha nanxa kungaphathelanani nezepolitiki ngoba ipolitiki sokuthi awubani ubothiwe kumele kucacwe ukuthi ubani ubothiwe ebesenzani ngokomthetho vele ngomthetho phela kathesi kubona ngendlela abakhuluma ngayo sokungani ngabantu abafuna uku-amenza umthetho.
Naso-ke indaba mnumzana Dlamini,
abantu abafuna ukudemonstrate ngabakhona kwayisho uhulumeni yikho ke labo bantu abakhona nayo bayazithuthela ilanga lokudemonstrate abathuthelwe uhulumende ngoba uhulumende konke kiyo ku-right so bona babebone kufanele ngalolo langa ngoba yibo abalezikhalazo ayisho uhulumende kanti shiya bekufuze ibe yihulumende esitshela ukuthi demonstrate angelanga elinje njalo kuliqiniso ukuthi ihulumende bayifune ukudemonstrate ukubamba demonstrate akuqalisi khathesi ukuze kube lomhlangano kuba lobunzima obumangalisayo kube kanti yona yenza umhlangano everyday lasefuna ukwedla khona umhlangano ukhuluma kohulumende esiyaziyo abantu bakithi eseyabantu abaningi bebotshwa bebethula ukuthi benze imihlangano abantu abaningi benyamalala.
Nomzana tu.
Isikhathi esiningi nxa usenza ukulana into zakho into okuthiwa yi-timing iqakathekile kakhulu ngoba yonke into oyihlelayo ayisikho ukuthi ingabhawunsa sokumele usole ukuthi ngesikhathi efuna ukudemonstrate kulezizathu ebayize babazimba ukuthia asinanzeleleni izizathu thina singafuna ukuthi siyenze ngenkani lapha kulokunye sesixoxana namapholisa sokungeke uphikisana sesizobona ingani ilokozeli ama-rights ethu awudemonstrator asezinziwe akunamuntu osikhethelayo ukuthi sidemonstrator lini kodwa ungakhetheli ilanga lakho ubona ukuthi leli langa lisiye akuna programu eyenzakalayo uhambe uyodemonstrator akunamuntu ozaba yi-sosten dawo but isikhathi esiningi ungakhayeleka kona abantu abathi amalungelo abantu ayephula i-timing yabo i-wrong isikhathi esiningi bayebefuna ukwenza iprogramu phezukwenye iprogramu.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube, ilunga lebandla le-ZANU-PF owayemela iluphane East edale lephalamende obekhuluma ezimele endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcinisihlalo webandla le-ZAPU belo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7 labasakazeli njani, ngingajabula ma i-audio yami lingayifunda emsakazweni kakhulu bakithi kunzima lonyaka kunzima sibili izifuyo ziyaphela singakhanyela kathesi khona lapha sikhanyele ibubi yona le ibubi yethu akula tshani amanzi kwezinye indawo sekhatshana ukhanyele inkomo emalungu inkomo zemalungu elubani lapha ezinatha khona kuyahawulisa bakithi inkomo sezihamba imango zisiyadinga amanzi hayi abantu bathwele nzima shuwa indawo eziningi especially njengabantu bemalungu bathwele nzima sibili ngokuyanathisa inkomo emfuleni inkomo ziyafa and lo nyaka kunzima and lezibhorani ziyasilela sesicela bakithi ukuthi alubana kungaba lezinye inhlanganiso ezingabambisana lohulumende bancedise ukufaka nje izibhorane ezingaba lamaklephu kwezinye indawo ngoba singakhanyela sikhanyele ebubi futhi kuwadi 9 kulabantu lapho inkomo ezishota khona amanzi esezithembele ukunatha endaweni eyodwa lonyaka kunzima sibili msakazi lonyaka kunzima akuchiphanga
kambe liwe liyabona okunye nakho Studio 7 ube selisithi ezindabeni kuthiwa amandebeli abalangqondo bafuna ukutshawa bafuna ukubotshwa khonapha amandebeli babe beyenzeni ngoba abantu laba yibo ababuya bezobaqala bezihlalele ezindaweni zabo kathi sibagcwele insuza sebeyakhe imizi futhi asikho insuza yodwa indawo yonke sokugcwele amashona sekugcwele indawo yonke igaya lonke sokugcwele amapostola amalembu kuphela yonke indawo so manje kuthiwe thina sizathula sithini ukuthula iZimbabwe ayilakho ukuthula kodwa ngiyabezwa bekhuluma abantu bamaZANU-PF bathi iZimbabwe ilungile lokuthula ukuthula kwangaphi ukuhlukunyezwa abantu akusiko ukuthula ikuhlukumeza abantu kusobala ukuthi uhulumeni weZimbabwe uphehla umsindo kulo msindo owudingayo okuvele yena ulwa lathi uphehla umsindo
Siyibonge laphana imbiko yenu. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo. Ngihlaba kancane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.